good night.
Siyabonga Chris Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kumabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwensuku ezisithupha ezidlulileyo kule mota yohlobo lwe-Isuzu KP elenumber plate ezingenelanga athi ngilandela. Isikhathi ngifica iphakiwe nje egedini lalapho engihlala khona, ngivuke ekuseni ifice lokho ikhona.
Abomkhankaso we-Occupy Africa Unity Square campaign abasebenza lintatheli izindaba yathunjwayo iDai Damara ongaziwayo lapho akhona bathi besabela impilo zabo ngoba sezisanda izehlakalo zokuhlukuluzwa ngenhloso yokubethusela.
Okwenzakalayo abantu bethwekile abavela ngaphandle kwamanye amazwe, ikakhulu kusukela lapho isilo samabandla ubaba uGoodwin Zwelithini ethe abantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa kababuyele kibo.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa babikwa sebehlalela evalweni ngoba lokho kuqonga ukufuthelana okuphathelane loku kethana ngemihlobo. Ezinye iziphatha amandla zalelo lizwe zisethula inkuthazo zokuthi bexotshe abakwamanye amazwe. Abazali sebekhuthazwe ukuthi bakhulumisane labantwababo ngendaba zokuya emacansini besesebancane ngenjongo yokubahlomisa ngolwazi lokuzivikela emkhuhlaneni lekuzithwaleni bengakazimiseli. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Abomkhankaso we-Occupy Africa Unity Square campaign abasebenza lintatheli izindaba yathunjwayo iDai Damara ongaziwayo lapho akhona bathi sebesesabela impilo zabo ngoba sezisanda izehlakalo zokuhlukuluzwa ngenhloso yokubethusela ngemva kokuba ababili babo belandelwe ngabantu abakade bengabazwisisi ngesikhathi sekhefu lephasika elisanda kwedlula. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga awe Occupy Africa Unity Square abalisa okhokhela uhlangothi lwabontanga ebandleni leMabambo kusile Don umnumzana Steven Sibanda kanye lonobhala jikelele uhlangothi lwezentuthuko kwezenotho kwelinye njalo lamabandla aphikisayo eleZapu elikhokhelwa nguDr. Dumiso Dabengwa umnumzana Lloyd Basi Masarirambi. UMasarirambi utshele intatheli izindaba ukuba unanzelele ngolwesibili olwedluleyo ukuba bakhona abamlandelayo ngesikhathi zedolobheni ngemva kokuba lamadoda abeyisitshiyagalombili ebehamba ngemota yehlobo lwe-Isuzu Twin Cab bezenza izisebenzi zikamunisipala bemphosa ilihlo sikhathi sonke ukubona ukuba uzalubhekisa kuphi. Kungemva kokuba ezwakale ekhulumela phezulu ngabomo etshela abekade emilabo ukuba usake ayengena esambuzi walandelwa kanti yena ucatshile akangenanga kuleso sambuzi. Kabili phakathi kwaleli khefu lapho uMasarirambi aye wayalala kuzihlobo emzini wemfakosele Norton ngemva kokuba omakhelwane bemncwebe indlebe ukuba angaze aza ngekhaya ngoba kukhona abantu abasolekayo abamdingayo. Kube ngesifanayo lakusibanda otshele intatheli izindaba ukuba uhlangane lazo izehlakalo zokulandelwa ngabantu angabaziyo njalo besolisa. Okwekhefu lonke ubebona imota yinye yohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ibucwadlana lalapho ahlala khona ngezikhathi ezisolisayo kwameza wayalala ezihlotsheni zakhe.
Ya okwamanje ngathi sesemqanisweni okwamanje. Indlela engikhona isilameva njalo isinzima sitsheni lakudala ngathi mbe ekuqaleni. Kwensuku ezisithupha ezidlulileyo kule mota yohlobo lwe-Isuzu KP elenumber plate ezingenelanga athi ngilandela. Isikhathi ngifica iphakiwe nje egedini lalapho engihlala khona, imvuyo kuseni ifitela kikhona izolo ntambama labenze ngenelisa khona ukuthi ngithathe inumber plate yangkhona obeyiseduzane lapha ade ngimikhona lapho engenelisa khona ukuthi ngithathe inumber plate ngohambo lwethu lokuthi sikhulule iningi lezimbabwe besilandelwa ngathi ngama-CIO abasebenzela i-state bengathi abe-ZANU-PF bathi besilandela esikhathini besihlukumeza esikhathini besitshela nje mgceke kubana into eliyenzayo le ayekho ayilunganga ilakho ukulithela emanyaleni.
Njengabanye bakhe uSibanda uthi akayi kubuyela muva kulo mkhankaso wokulwela ilungelo loluntu lanxa esazimhlophe ukuba impilo yakhe isengozini.
Ya, into ephambanisa ingqondo zami Sibini, kodwa ngilungiselele njalo ngavele ngazitshela ngena kule ndlela ubana nohambo lolo alusoze lube lula, kuza kuba nzima. Into engihleli ngilungiselele le, kodwa ngendlela esokusenzakala ngayo kwamanje eyi sokungathi sokungifaka esikhathini esinzima esikhathini esiye, ngoba lapho engilele ngiyabe ndlele khona ngiyabe ndomcabanga ukuthi kuyaqoqoda umuntu abuyangithathela. So sendilala njengomvuni kanje kuthi ngezinto esithi chaka sendihle ngigijima.
Lanxa eke wayamangala emapholiseni esikhathini esedluleyo phezu kwezehlakalo ezifanayo akasazihluphi uyadinga usizo kibo ngoba engasawathembi ngemva kokuba emhlukuluzile uSibanda eyedinga usizo kiwo.
Ngiye ngayalandisela udaba lwami kwababona ngezemthetho engathi abe ama-lawyers amagqwetha angithembise ukubana aza nginika uncedo okwamanje abakanginika uncedo. Ye ngathi iviki ezimbili ezedluleyo ngalandelwa ngumuntu ngisuka ngathi e-Eastly ozayifika lami endlini ilanga lonke Sibili wayeloke lami ngayazisa amapholisa. Amapholisa athi no mana sazise abakhulu bethu abakhulu babo bathi ngami siyabuya khona kuzombona. Okwamaniseka kubana umuntu owayengilandela ngazombona eseliqembu lamapholisa ababuya bezonithatha e-police station lapho engangikhona amapholisa kangisawathembi kungcono ngiyelala egangeni ukuthi ngiyelala emapholiseni.
Omunye wamalunga e-Occupy Africa Unity Square enguye njalo osaphethe isikhundla zokuba yisikhulumeli endaweni kaZamara umnumzana Dirk Frey uthi lokho sekusenzakala kungabamangalisi ngoba bekuvele kusenzakala. Umahluko kuyukuthi sezisanda izehlakalo zakhona. Amalunga la athi lokhu akuyi kubabuyisela muva kulo mkhankaso kubapha amadlabuzane wokuba baqhubekele phambili ngawo kungakhathalekile ukuba bahlangana lobunzima kuze kufezeke lokho abangakho. Batshele intatheli zindaba ukuthi baye bayadinga usizo enhlanganisweni yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngemva kokunanzelela ukuba sezisanda lezi zehlakalo zokulandelwa ngabantu abangabazwisisiyo njengalokho obekusenzakala kuyithayi Zamara waphetha esengothunjiweyo. Ngolwesine lweviki edluleyo amagqwetha enhlanganiso yezethelecharala abuyele njalo edalele High Court efuna idale litsho phezu kokuqholoza kwamapholisa angalandeli isinqumo esenziwa yileli dale sokuthi amapholisa azise amagqwetha alinhlanganiso ngemva kwamaviki amabili ukuba sebekusibanga siphi emsebenzini wabo wokudinga uyithayi Zamara selokhu wanyamalalayo. Lokhu kungakenziwa selokhu lesi sinqumo senziwa okwenze amagqwetha akubona kufanele ukubuyela edale ukuze silandelwe lesi sinqumo esethulwe ngenyanga edluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukusenjalo uMongameli Robert Mugabe usefikile kwele South Africa lamuhla kuhambo lwakhe lokuya kwethekelela lelo lizwe ekhulumisana lomnye wakhe uMongameli Jacob Zuma. Abalwela amalungelo abantu babikwa belindile enkundleni endizamtshina ye-Oliver Tambo eJohannesburg befuna ukutshengisela phambi kwakhe uMongameli Mugabe ukuthi adinge intatheli zindaba ithunjwe ngenyanga edluleyo uyithayi Zamara olokho engaziwa ukuthi ungaphi okwamanje. Umgabe kasazange wafika e-Oliver Tambo kodwa ufikele kwenye inkundla yendizamtshina yebutho. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bethule umbiko ngaphambilini bekhuthaza uMongameli Mugabe ukuthi kumele enze konke okusemandleni akhe ukuthi uZamara adingwe abonakale ephila.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikeli yethu njalo www.voaindebele.com.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leDurban kwele South Africa zibikwa zibalekele emzini yazo zaphephela inkambeni zamapholisa kulandela ukuhlaselwa okwenziwe abavela kwamanye amazwe kuleli dolobho ngempelansonto. Lokhu kulandela imbiko yenkosi uMnumzana Godwill Zwelithini yokuthi bonke abokuza kumele basuke kwele South Africa. Lanxa ephinde wayiphika limbiko indodana kamongameli Jacob Zuma uEdward laye ugcizelele limbiko esithi abokuza abasebenza ukulinda bayemukela imali encinyane okucunula izizalwane zakwele South Africa. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Zuma uMnumzana Mark Maharaj uthembise abokuza ukuthi bengakhathazwa imbiko le ngoba ilizwe leSouth Africa liyemukela bonke abantu nxabe lamaphepha okuhlala lokusebenza ngokusemthethweni. Kodwa izizalwane zeZimbabwe kanye lezivela kwamanye amazwe ezihlala emadolobheni abalisa eleJohannesburg zibikwa zidlela evalweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena utshele Studio 7 ukuthi ulembiko ethi izizalwane zakwamanye amazwe zizahlaselwa langoba yisiphi isikhathi.
Okwenzakalayo abantu bethukile abavela ngaphandle kwamanye amazwe ikakhulu kusukela lapho isilo samabandla ubaba uGoodwill Zwelithini ethe abantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa kababuyele kibo. Sabona abantu betshaywa kakhulu eDurban endaweni othiwa isiphingo, kanti sokulokwesaba indawo yonke eSouth Africa ukuthi mhlawumbe izalwane zeSouth Africa sezingavukela abantu ababuya ngaphandle kwamazwe njengalokho esikubona kuseDurban. Ikakhulu abesaba kakhulu ngabe Congo ngoba eDurban kutshaywe bona, ngathi mina bane ngabe West Africa kube sokusiba lamaPakistan ayesaba kakhulu. So kuyinto eluhlupho, kuyinto ethusayo. Thina siyakugxeka ke kakhulu inkulumo enziwe yisilo, yenziwa futhi indodana kamongameli uMsholozi ukuthi laya kuyagcwalisa ukuthi ababuya ngaphandle kwamazwe kababuyele lapho abavela khona. Esihlala sikutsho thina ukuthi akula muntu ongasuke elizweni lakhe ngokuthanda abuye lapha eNingizimu Afrika. Abantu balezi zathu ezijeneyo njengoba lezi zalwane zeSouth Africa nazo ngeminye iminyaka zazibona ziphakathi kwamanye amazwe zingathandi ukuya khona, kodwa isimo esasikhona eSouth Africa besisenza ukuthi abantu baphume baye kudingisweni. Yikho nathi ukubuya lapha isukuthi siyathanda sibe lapha ngezizathu ezehlukeneyo. Yikho ke singahambisani nalokhu okwenzakalayo.
Manje njengoba usithi kulokwesaba, ungasichasela nje ngamafitshane ukuthi abantu benzani ukuthi bazibone bevikelekile?
Singathi thina ngolwasemzini sokule high alert ebantwini abavela ngaphandle ngoba sokule ama messages asekulethayo kubo WhatsApp kuthiwa ikakhulu kuthiwa kusasa kungenzeka kuhlaselwa abantu ezigabeni ezijeneyo esingakwaziyo kumbe kuliqiniso kumbe abantu sebezikhulumela, kodwa ukwesaba kukhona. Sibona ke inhlanganiso ezimela abantu lazo sezisukuma kuzanya ukuthi kukhulunyiswane labantu beSouth Africa lapha abahlala khona kanye lesemsebenzini yabo ukuthi into enjengaleka kumelanga yenzakale. Siyakwazi ukuthi kule nhlanganiso ezifana lo kuthiwa ngama-anti-xenophobia organizations, kanti-ke lo hulumende lebandla elibusayo lapha eSouth Africa sibabonile bekhuluma begxeka lokho okwenzakalayo ukuthi kakusikho singathi nalwasenzini ipolicy yeSouth African government, kodwa lokho okwenzakalayo ngabantu nje abayizigebenga abasuka bese bethathela-ke i-frustration yabo ukungatholi imisebenzi ukungatholi imali bese bebona ngathiwa mhlawumbe kuqedwa yilabo ababuya ngaphandle kwamazwe. Yikho-ke thina-ke njengeZimbabwe Community in South Africa siyagcizelela kakhulu ukuthi ngakulasizathu ukuthi abantu ababuya ngaphandle labantu abahlezi kuleli lizwe izalwane zalapha kube lokulwa kodwa into enkulu ukuthi kumele kuncediswane ukuthuthukisa inotho yamazwe angomakhelwane ikakhulu ilizwe laseZimbabwe namanye amazwe aseAfrika ngoba nxa ilizwe lakithi ngezomnotho lithuthukile kakulasizathu abantu babuye lapha nxa ikhonga ithuthukile ngezomnotho kakulasizathu sokuthi abantu babuye kuleli lizwe.
Lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg khona le eSouth Africa. KuStudio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Lilalele uThathenda Khumbulo Ntungameli Nkomo lamhlanje behlaziya udaba lwempila kahle yabasakhulayo eZimbabwe ngelanga le World Health Day. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu waseKenya olokhe elila ababulawe ekuhlaselweni okwenziwe iCollege leGarissa University ngeviki edluleyo ubuthene lamhlanje ngelanga lesithathu lokukhalela laba bantu. Abantu laba babuthene esigodlweni salelo lizwe eNairobi bekhalela abalikhulu lamachumi phosa amahlanu i-148 ababulewe kulesi isehlakalo iningi labo kungamaKristu bekhuthaza ukumanyana. Idale lephalamende lakweMalaysia seliphasise umthetho uvuselela ukuvalelwa kwabantu abanakekelwa ukuthi benza imisebenzi yokulwa becatsha i-terrorism okwesikhathi eside bengasiwa emthethwandaba okulinyathelo elibikwa ngabalwela amalungelo abantu libuyisela muva kulondolozwa kwamalungelo abantu. Lamuhla kweziphathelane lomnotho sicubungula ukuthi kambe izethekeli ezivela kwamanye amazwe zilokhu zivakatshela ngobuningi bazo na indawo zokuzithokozisa elizweni. Sikhangela ikakhulu idolobho leVictoria Falls lokuthi abaphila ngokuthengisa impahla ezitshiyeneyo kuleli dolobho bayathola inzuzo na. Sixoxa lomnumzana Gift Mabena owayemela iwange West edalele ephalamende njalo oseyisiphathamandla sebandla elisibiza ngokuthi MDC Renewal Team, yena osichasisela okwenzakala kulindawo.
Ama-tourist ngazange ngithi ayabuya okweneleyo. Buyadobhakala nje wona abama-one-one afikayo abakhona nje kalutshwane ngama-holiday nibathe kwi-Easter kum. Babebuyile bekhona but babesikhathi kathesi hayi ade ngakaphiphi lo khane sujwayele ukuthi uphiphe efile ukuthi ibhizinisi ikhanya ihamba isiya phambili ngoba amakhampani abaningi ithole ukuthi angisiretrinte abantu sehlala ezinye izinyanga ukuthi abantu abaholanga abakho linyanga ezayo kulaula bhizinisi okuyisayini ukuthi akuthi ama-credit ayethile akazuyi ngokuningi babesikhangeleleyo.
Abantu abathengisayo njengalabana abathengisa okubazwayo emgwaqweni labathengisa impahla ezijiyeneyo bathola yini inzuzo?
Abatholi lutho abantu abathengisayo ngoba sihlala sithethezi labo abantu labo sikhulumisana nabo izikhathi zonke sibili akuna lutho esingalithi nabaluthola ngoba baswela sibili ma kwakhulumisana ukuthi kubhizo nganane phasi kamadoda bathi hhayi akuna lutho sesihamba nje ukuthi vele indawo yethu esiyijwayeleyo esazele siphila ngayo kodwa hayi akula lutho abalutholayo oluyangathi into zabo ezibaziwayo lezo.
Sike sezwa
wena nje ngamalanga
ngemva kokuthakazelela umkhosi welanga lokuzalwa kukamongameli khona ngapho sanda ukudlula eVictoria Falls babe sithi idolobho lelo lizasala selingcono kwayenza umehluko yini?
Hayi akula mehluko owenzakalayo. Umehluko wabakhona kuphela ukuthi wakunabantu abaningi kwathenga ukudla emashophu kuphela kodwa okokwebhizinisi akula bhizinisi abayishiya ikhona ngoba abantu abathenga ngedolobho selibuyele emva kakhulu futhi kunalokho elibatheleliko khona.
Kuyini okumele kwenziwe ukuthi umnotho welizwe uthuthuke?
Sokusiba yindaba enkulu kakhulu leyo ngoba umnotho welizwe awuthuthuki lapho onganithiwa into zima ngakuhle zacaca elizweni. I think okudingakalayo sibili ukuthi kuhlale phansi uhulumende ayenze ama-policies akhe azaba user friendly kwamanye amazwe ukuthi isebenzeke. Umbuze amazwe angaphandle abe lethemba lokukholwa ukuthi ukusebenza eZimbabwe kuyakule kule security yazikeleka imizwa zabo bomnotho ende zabo imali zabo ukuthi baindefinitely akumile lokho ngoba akula umuntu olethemba lokuthi uhulumeni okhona weZimbabwe angayenza into ebambekayo kumbe engenza abantu baphila bathembe ukuthi zabo naphatheka kahle.
Uke wathi ufikile emaphandleni
lo nyaka kuyisimanga izulu linile abantu balima ngendlela abalima ngayo bekhuthele ukuthi abafuthaya sibili amabele kodwa lahamba kwatsha emasimini akuna lutho ngitsho ngitsho sibili kuphelile eZimbabwe yonke vele khaya ukuthi nje asizobele sivune isikhona vele abantu sokuthi bakhosa langamasimi inkomo zokungena abahlanga indlovu ke lo nyaka isimanga sokuthi akulazilimo lezo le ndeba zibuyanga futhi so vele emakhaya akula lutho lotshane sobuthile nje izwi lemele elinayo khathesi kuthi sokungamanzi enkomo kuphela usitshane sokubonile ngezulelenileyo sowuligqeke egangeni sowuligwadule ukuthi esifika sekwaziyaphila ngathi yindlala enzima enithemba ukuthi azangibe khona lango-47 lawamthotho olendlala
ye abalima inyawuthi ke
bambalwa esigabeni sakithi abantu abalima inyawuthi bona abanye inyawuthi ukuthi badlala amakhasi abo kuhle sibili ngoba inyawuthi khanto enganibe khona but abantu bakithi nabantu asiyazephila kulima umumbu kakhulu abenyawuthi balutshwane bona abalima inyawuthi yibabayenele ukuthi ukuthola but baza ke bancede usiza isigaba besizwe ngenyawuthi abayilimile ngoba nabathi belima okwabo nezimbuzi zabo kuphela bengalathemba ukuthi yinto engaba yiyo engancedisa ukwedlula umumbu.
Lo ngumnumzana Gift Mabena owayemela iwange West edalele ephalamende njalo oseyisiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekhona le efolosi. Abazali sebekhuthazwe ukuthi bakhulumisane labantwana babo ngendaba zokuya emacansini bese sebancane ngenjongo yokubahlomisa ngolwazi lokuzivikela emkhuhlaneni lekuzithwaleni bengakazimiseli. Inkuthazo le ivela kunhlanganiso ezijiyeneyo zabasakhulayo ezigoqela e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team le-Culture Shock Trust. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla salenhlanganiso uNkosikazi Nqobile Monzara.
Ontanga bethu balaphe eZimbabwe balazi indawo abathola kizo i-information emayelana ngezamacansi lemayelana lokuzivikela ukuthi nxa bengena kwemacansini bengabambi izifo. Kodwa-ke into ekhona yokuthi bona bayithola leyo information phakathi wabo bodwa, ayisiyo nto okuthiwa iyakhulunywa ezindlini labazali kumbe esikolo ngaphandle kokuthi bakufunde nxa kufundiswa kubiology nxa kufundiswa kusayensi. Kutho ukuthi-ke ama-programs ayafunakala okufundisisa abantwana besikolo ngalezi ndaba ukwenzela ukuthi singatholakali lapha eZimbabwe sokulama-statistics ayethusayo ngokumitha kwabantwana besesikolo.
Kungani abazali bengakhulumi ngalolu daba labantwa babo?
Mfowethu, ngabona into zamacansini aziphathanga kuhle njengabazali ukuthi kube yinto esiyikhulumayo. Kwelendulo bekulabo anti akade bekhuluma ngakho lokho, but abo anti labo akusikho nto okuthiwa sebekhuluma ngayo kulezi nsuku. Abazali babona angani nxa bengakhuluma labantwana ngendaba zamacansi abantwana bangaxhwala. Kanti-ke ayisikho lokho mfowethu. Nxa wena mzali ungasakhulumanga lo wakho umntwana ngento zamacansi, uzatshelwa ngubani? Nxa ungakwanisi ukuyiphendula lowo mbuzo, then kule problem. Kutho ukuthi bona ngokwabo bayatshelana. Utitshala osesikolo eyakhe injongo yikufundisa umntwana ukuthi apase isikolo. Wena mzali nxa usungikhaya, eyakhe injongo yokuthi umntwana akhule abe ngumntwana opheleleyo, aze ayende, aze asebenze, engawelwanga ingozi phakathi kwesikhathi lapha asesikolo, ingozi yokuzithwala, ingozi yokumithisa, kumbe ingozi e-HIV lama-STDs. Kutho ukuthi thina abazali sokumele sithathe the first step, sikhulume nabantwana bethu. Yinkho ukuthi abantwana bethu labo bekhulume lathi ngezinto ababe bezesaba kumbe ngezinto ababe lo mbuzo ngazo.
Umzali olaleleyo manje ongaba lesifiso sokukhuluma ngalolu daba lomntanakhe engaqala ngaphi?
umzalo laleleyo engaqalisa either ebuza ukuthi esikolo selake la kufundiswa yini lokho kumbe babe ngabantu abahamba e-church bekhulume bethi e-church yinto eselake lakhuluma ngayo yini lena ngoba kahle kahle iningi labantu beZimbabwe siyangena emasontweni yizo izinto ezikhulunywa emasontweni nothi kabanzi but kuyakhulunywa esontweni kukhulunywa ukuthi hhayi umuntu kumele uziphathe kumele ungangeni emacansini kumele uyenze nje uyenze nje ngakho-ke umzali ule duty yokuthi akhulume lo mntwana wakhe iqalise nakhonapho.
Lo bekungunkosikazi Nqobile Munzara, isiphathamandla senhlanganiso ye-Culture Shock Trust. Sokuyisikhathi sokulibalela abalaleli imbiko esiyithola nge-email lange-WhatsApp. Namhlanje umsakazo we-Studio 7 ufikise iminyaka elithumi lambili usakaza ngolimi lwesishona langesiNdebele. Ngakho-ke sithatha leli thuba lokulitshayela ihlombe linabalaleli bethu ngokusisekela iminyaka yonke le. Siqale ngencwadi evela kumlaleli othi ngiyalibingelela e-Studio 7, bengithanda ukubingelela ubaba wami osegokhwe uKayson Mamvura. Mina ngithi ngumntanakhe uVivian Mamvura ngikobulawayo. Olandelayo umlaleli uthi sithi amhlophe e-Studio 7 ngokufikisa iminyaka elithumi lambili, sicela i-Studio 7 TV sibone indaba zeqiniso. Leyo ncwadi ivela kusikhumbuzo moyo. Lawe-ke mlaleli ulakho ukuzwa eyakho imbiko ibalwa emoyeni, thumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com kumbe iinamba ze-WhatsApp zithi 1202-465-0318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Laku-Facebook sesikhona, lidinge ikhasi lethu eliphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ukugqiba uhlelo kesikhangele bezikhokhela abomkhankaso we-Occupy Africa Unity Square campaign abasebenza lintatheli izindaba eyathunjwayo itaitamara ongaziwayo lapho okhona lamhlanje bathi sebesesabela impilo zabo ngoba sezisanda izehlakalo zokuhlukuluzwa ngenhloso yokubethusela. abeZimbabwe abahlala kwele South Africa babikwa sebehlalela evalweni ngoba lokho kuqonga ukufuthelana okuphathelane lokukhethana ngemihlobo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.